Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 9 Mpalakazi 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-COVID-19 yathiqalisa kwase kwaba le lockdown and then ama informal businesses wonke ase avalwa. So nxa sebevula again baphinda basebesithi abalama informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwabanzima kakhulu.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo bathi uhlelo le lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo.
Uhulumende ukhanya ngathi usethagete abantu bezimoto ukuthi kube yikho le indlela yenza nayo imali ye-economy njengoba ifile eZimbabwe. Kuyela kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo njalo. Abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni ma befika kuma-tollgate ngoba imoto encane $45.
Abashayeli bezimoto bakhala ezimadonsi eZimbabwe ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi. Osekwengezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, unkosazana Victress Mathutu, wethule ugwalo mazwi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye, 10,912 asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane bezinkulungwane ezedlula ezithobamune munye, 9,062. Abalokhu beqiniswa yilomkhuhlane bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,547. Kusukulele abangamakhulu edlula amathathu, 303. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Beligciwane leli labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu, 54,564. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose ayisikhombisa, 68.4 million ababanjwe beligciwane leli labulala abedlula isigidi lengxenye, 1.6 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyenwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele. Esele kuzigidi ezedlula ezilishumi lantathu, 15.3 million labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye, 486,338. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo lwe-lockdown luphazamise kakhulu impilo zamalunga ngendlela eyethusayo ngoba iningi labo lilahlekile izindlela zokuzinakekela. Abakhubazekileyo bakhala njalo ngodubo lokuswela impahla yokuzivikela ekutheleleni i-COVID-19 njalo bengalutholi ulwazi olweneleyo oluphathelane lokumenemetheka kwaleli gciwane. Unkosazana Samantha Sibanda owenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust uchasisa kabanzi ngehlupho ababhekane lazo abakhubazekileyo. Ungxoxo ayenze lo Mike Hobe we-Studio 7.
I-COVID-19 yathiqalisa kwase kwaba le lockdown and then ama informal businesses wonke ase avalwa. So nxa sebevula again baphinda basebesithi abalama informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwabanzima kakhulu.
Inhlanganiso ye-United Nations isanda ukukhipha i-statement lapho bathe uhlelo lwe-lockdown seluphambanise izinto eziningi nxa sesikhangela abantu abaphila nama-disabilities, into ezifana laba lokuthi la imithi ngesiNgisi i-healthcare services, njalo ulwazi oluthile mayelana ngokumemetheka kwalomkhuhlane we-COVID-19, ebese sikhangela njalo udaba lwengxabangxoza enzakalayo ezindlini. Ukubona njani lokho okusalushiwo yinhlanganiso ye-United Nations?
lokhu ngubona kuliqiniso Mike njalo ngiyabusekela kulodaba oluqanjiweyo yihlanganiso ye-UN ekhuluma ngokuthola i-information lokhu kuliqiniso kakhulu endle ngubone kusenzakala eZimbabwe kwaze kwafika esigabeni sokuthi kulama organization ezahambisa uhulumende emthethwandaba ngenxa yokuthi i-information ephiwa abantu mayelana ne-COVID-19 zasingafinyeleli ebantwini abanama-disabilities kwakungela sign language kwakungela braille. Okunye okwesibili indaba oyiqambileyo leyi gender based violence mbona sibili from ama statistics even asawatshengiswayo ama statistics ama numbers abantu akhula inani labantu lakhwela kakhulu but my worry is indlela okumele vele sireporte ngayo ama issues awe gender based violence like uke emapoliseni and so forth abantu abalama disabilities vele bayahluleka ezithiz to even report their cases. Sesiba worried ukuthi abakho esikolo kwesinye isikhathi school is a safe haven for abantu abalama disabilities. Abakho esikolo bangkhaya. You can imagine the violence ekade senzakala. Hey nje kusika kubenzima. Ngeke ngibone kuma countries anjengabo UK ukuthi balezinto okuthiwa ngama panic button ukuthi ungavela ube unsafe yahle upresse khona apha amapolice ayehle kuyi social welfare whatever. But lapha silakho. So kusuka kubenzima and I think there are a lot of cases that are going unreported away GBV.
Bese sikhangela ke udaba lwempahla yokugqoka ejonge ukuvikela kumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ukuqela ama mask lezinye izinto ezijeneyo abantu abaphila nama disabilities bayathola na impahla lezi
kule nto le ukuthi abantu abalama disabilities balendinge kwezijeneyo lezi kulabanye abantu abale cerebral palsy ukuthi kwesinskathi abe phuma indenda emlonyeni so ungavela uthi mask yani imask vele ayikho suitable kuye kulabantu vele lokho ukuthi social distancing aku apply vele ngibo ngoba kulomuntu omtshintshayo kulomuntu oyabemphelekezela kuyonke indawo lapha yakhona so I feel ukuthi wonkhona akula izinto ezinyenge ezayenzakalayo in terms of innovation kumbe izinto ezintsha ezingalethwa ngabantu into engayibonayo engayikhomendayo ngama mask lawo aye transparent ukuthi abantu abadeaf la bayakwazi ukugqoka but lawo ayengatholakali kule ndaba yama face shield engabona ukuthi abantu bayawa prefer kakhulu ama face shield but lawo ayadura. So mina I would say kumele kube lezinye izinto ezinja more innovations ukuthi konke nabantu abalama disabilities labo bebe protected from COVID-19 ungakhayela even abantu abangaboniyo ba rely ngokubamba bamba ama surface kuyini and babe lokho besithi wash your hands wathi umuntu ongela zandla uyenza kanjani so I really wish ukubona ukuthi kube le more innovation abantu becabanga ukuthi hayi it's not a one size fit all nxa besithi mask up Zimbabwe or mask up it's not everyone ongakwazi ukwenza
uNkosazana Samantha Sibanda ngowenhlanganiso ye Science of Hope Trust limuzwe lapho exoxa lo Mike Hoyo Studio 7 ecingweni eseHarare. Abashayeli bezimoto bakhala ezimathonzi ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi eZimbabwe osokwengezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku bethi bahlawula imali eningi yemithelo yezimoto leyentuba zamatogets kumhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olweZimbabwe National Road Authority iZinara kodwa imigwaqo ifile. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Kuna okwenza izulu lanxa kusamukelwa ngenjabulo ilizwe lonke selidale umonakalo omkhulu emigwaqweni eminingi yeZimbabwe emadolobheni lasemaphandleni esimahlephuhlephu ingasahambeki ngenyawo amabhayisikili lezimota. Umnumzana Matthew Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu eZimbabwe laseSouth Africa uthi bahlawula imali eziningi zemithelo yezimota kodwa imigwaqo ayihambeki.
Uhulumende okukhanya engathi usethagete abantu bezimota ukuthi kube yikho le indlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifile eZimbabwe. Kuyela kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo njalo. Abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni uma befika kuma-tollgate ngoba imoto encane $45.
Umchayeli umnumzana Moses Impala uthi gala hlupho ngemithelo ezimota kodwa ukhala ngesimo esibi semigwaqo engasahambekiyo.
Kwakhona ifile ayilungiswa. Ukukhweza hayi asila problem lokukhweza basicela ukuthi imigwaqo ilungiswe imota zethu lazo zihlale emgwaqweni. Imali zona lezi sizibhadalayo sibona ukuthi sizibhadalelani zisebenza.
Isikhulumi seZimbabwe National Road Authority iZinara umnumzana Tendai Mogabe uchaze ukuba bakhuphula imithelo yezimota emigwaqweni lokunye ukuze benelise ukuthola imali yokulungisa imigwaqo ezweni.
Enough funds to do periodic maintenance. So we are quite sure that with this new tariff review, now in a position to disperse adequate funds that will see road authorities doing meaningful developments on the national road network.
Imali ebesiyithatha kubanini bezimota ibingenelisi ukuthi siphe amakhansili ezinye ingatsha ezisebenza lazo ukuba balungise imigwaqo. Kulandela ukukhuphula imali yama-tollgate, le mithelo yezimota sesilakho ukuba senelise ukupha abalelungelo lokulungisa imigwaqo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi imali ehlawulwa ngabezimota ifana lemali ethelwa emgodini ngoba ayakhi migwaqo.
Ukukhwela kwentengo ye-insurance lemithelo yezimota lokunye okuhambisana lakho kuyimali edlalisekayo eya ezikhwameni zabanye abalutshwane. Imali ethelwa emgodini ongelamkhawulo ngokuba kayizali lutho, kayiguquli lutho empilweni zabantu.
Isimo semigwaqo yonke yeZimbabwe evele ilesikhathi ingalunyisiswa okwamanje sesisibi ngamandla ngenxa yokuqala ukuna kwezulu. Ngeviki edlule ikhansile yedolobho lakoBulawayo yethule imibiko ethi imali abayiphiwa yiZinara incane kakhulu ayeneli ukulungisisa imigwaqo yaleli dolobho, ngakho bazakuma ukuqala ukulungisa imigwaqo baze baphiwe imali eyenelayo. Kucwaningo lweRoad Traffic Accident Cases, Trends and Preventive Measures olwenziwa ngomnyaka ka-2012 kusiya ku-2018, abe Traffic Safety Board of Zimbabwe bathi isimo semigwaqo esibi sabangela ingozi eziningi zomgwaqo ngaleso sikhathi, okokuthi ngelanga abantu abedlula abahlanu bebebulawa zingozi zomgwaqo ezweni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idalela phezulu ele Supreme Court la kwelemelika lithi alula mkantsho udaba oluphanyekwe ngumongameli Donald Trump emthethandaba lokuzama ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli esigabeni sePennsylvania lapho anqotshwe khona umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Italeleli izolo lethule isinqumo sokuthi alucace kudaba oluphanyekwe ngumnumzana Mike Kelly odlelana loTrump olokuthi kumele kulahlwe amavoti edlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million esabelweni lesi enziwa ngeposo. UKelly labanye bakhe bathi ukuvota kusetshenziswa iposo okanye kusetshenziswa kakhulu ngaba kubandla lamademocrats kwenza ukuba ukhetho lungaqhutshwa ngemfanelo. Kodwa abahluli bedalele Supreme Court abavumelani lakho lokhu. UTrump usezame ukuvimba ukunqoba kukaBiden ezabelweni eziningi ngokusebenzisa imithethandaba kodwa kukhanya kusehlula. Okwamanje isabelo seTexas sesiphanyeke olunye njalo udaba eSupreme Court lapho sizama ukuvimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Georgia lezinye okunqobe khona uBiden. Bakhala ngokuvota kusetshenziswa iposo. Izabelo eziningi izolo zigqibe uhlelo lokukhetha abazavotela umongameli ababizwa ngokuthi ngama-electors. Amagqwetha kaTrump athi azajukana loBiden kuze kuyefika edale leCongress.
Ezama-elections eyo awe-America isimo esesikuwo kathesi silokuxokozela. Ukuthi uTrump kambe angabuye awine futhi ama-elections kumbe aphendule kwezinye indawo lapho acabangela khona ukuthi angaphendula bese kuthiwa nguye owinileyo. Hatshi, mina mbona lokhu sokumbalekele kukhatshana. ngoba kwehlule laphazame khona ukuthi kuphinde ukubalwa ama elections abaliwe impumela yabe iloku sithi uBiden uwinile. Lokho asezama ukwenza ikuthi nje yena ngoba nguye isimo sakhe udala wakhe ukuba ngumuntu, uba ngumuntu wakhe, umuntu onguye akafuni ukuvuma ukuthi wehlulekile kumbe wehlulwe.
Uthi amadale omthethandaba kasoze amncede ukudaba lolu.
Uzaze kuphele ufikile ngalokucike lokwekhahlela ezama ukuthi atshintshe impumela. Lo mthetho kawumvumeli. Amboni mina ukuthi umthetho wakhona ungamvumela yuphi. Ngoba usezamile usefake amacala amaningi kakhulu, amacala athi vele nxa ifakiwe ama-courts afike awalahle. Atsho lokuthi gabalaso esizathu kumbe gabalakho okuqinileyo okutshengisa ukuthi balesizathu sokuthi waba lokuqili ngesikhathi sokuvota. Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abe lokuqoqa imali kulabana abavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe, akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhla ka 20 uzaphuma hambe emzini wakhe.
Umnumzana Busani Mbuso Mthini laye olandela ezombusazwe uyakusekela lokhu.
UTrump usiyabheka ukuthi hayi bekungani thiwa bengakazimisela ukuphuma esikhundleni, lokhu eqhubeka ebhidlisa, lokhu eqhubeka ephambanisa i-transition eka-president-elect u-Biden. Into eziningi seziyalunga ngoba i-electoral college izahlangana ngo-December 14 ivote. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle, uBiden uzangena esikhundleni ngo-January.
Kukhangelelwe ukuthi ngeviki ezayo mhla ka-14 abakhetha umongameli bazavota ezabelweni zabo, kuthi lokhu abakwenzileyo kuhanjiswe edale le-Congress. Kudale leli kubikwa ukuba abakubandla lama-Republicans kukhanya bezimisele ukuphikisa impumela yokhetho lolu. Kungehlula ukuthi kuguqulwe impumela yokhetho lolu, uBiden uzagcotshwa uba ngumongameli mhla 20 ngoZibandlela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhipsi Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela okwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni, ikakhulu ukuqonga kwenani labatholakala bele-COVID-19 kanye lokuqala kusetshenziswa kwejekiseni lokuvikela lomkhuhlane i-COVID-19 vaccine. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa, unkosazana Victress Mathuthu, wethula ugwalo mazwi lwesiNdebele olulesihloko esithi kuxabene abegazi, oluveza uhlupho lokwephulwa kwamalungelo abesifazane. Walungcindezela ngezwi lakhe ukuze longathandi ukubala acofe nje kumakhalekhukhwini wakhe alalele. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sokunqunda amehlo endaweni ezisemakhaya ezingafani legoli elinkanyazelayo ngenxa yezibane ezigcwele indawana yonke, sokuhwalele sibili sokumnyamanyana, kubethe umoyana obanjayo phandle kwazise bungenile ubusika. Ejikweni likaclaim lo-Goldrich Hill Brewsters esiphezulu eKhosombalane elincane elalidalela ukuba livulandi, kodwa ngenxa yezimo zendawo yokuhlala eGoli selaphendula laba yiKhosombana. Kuhlezi uzesuliwe lejaha lakhuphikezelwe.
Ugwalomazwi likwamathuthu lolu lugcatshunwe kugwalo lwakhe alulobe ngo-2018 oluthi ubaba ongangizali. Kulolu gwalomazwi ukhethe lesi sicephu esikhombisa ingozi yokungasukumeli phezulu nxa besifazane behlukunyezwa. Uthi njengomuntu olwela amalungelo abesifazane, ukhethe kwethula lolu gwalo ngendlela eza kwenza umuntu wonke aluzwe ukuze uzulu wonke aphatheke empini yokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane.
So ngemva kokuthi sengibona ukuthi abantu ukubala abaningi bangathi baya kuvila phela. Njalo abanye bathi kubala hayi kubakhala ngamehlo, abanye bakhala ngokuthi isikhathi sokubala balaso. Ngase ngibona ukuthi hayi njengoba abenelisayo ukubala sebeyitholile i-hard copy, kungcono ukuthi laba abangenelisi ukubala bajabulele ukulalela, ngibenzele i-audiobook lapho engizobe ngibabalela khona bese ngilufaka ku-CD.
lolugwalo olulotshwe ngolimo olunambithayo lulonda udaba lukazesuliwe Ndlela ohlukunyezwa umkakhe waze wacabanga ukuqamula umtshato ngoba engatholi isizo emuleni yakhe. Uthema ethi uyenda futhi bamhlasela bemsola kakhulu okwenza waze wagcina ezibulala ngokuqela phansi suka phezu kwestezi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Madodana Magulatjani Ncube uthi icebo lokwalomazwi litshengisa ukukhalipha okukhulu ikakhulu ngezikhathi zalamhlanje.
Lapho kwamathuthu senzele kwabalula singabalandeli bakhe ngoba kulezi nsuku abantu asisakujabulela ukufunda izincwadi kepha sesijabulela ukulalela emsakazweni izindawo mazikhulunywa kube mazifundwa. Ngakho ke lapha kululake novilaphayo ukufunda ugwalo nanto ithuba lokuthi nawe uzimamelele. Uyazithola lawo yakho ikhophi uyezimamelela emsakazweni wakho ukuthi khuluma ngani.
Umathuthu uthi le ngenye indlela zesimanje manje eza kwenza ukuthi abantu bangalahlekelwa lisiko lokubala izingwalo.
Okuhle ngalolu gwalo nxa solunje soluyi audiobook ukuthi abantu sebezolalela lezi muli. Umuntu sezakwazi ukuthi loba begojisile lemuli bafaka iCD balalela ibhuku. Abantu bazokwazi ukuthi noma umuntu esemotweni yakhe akwazi ukumala emelo ibhuku lele esemotweni afaka iCD amameli ibhuku. Akufani lokuthi umuntu athi ngapha uyabala ngapha uyachayela imoto.
Unkosazana Thandiwe Chuma uthi ngokuqala ukuthola ugwalomazwi ngesindebele kanti kube yikuthi lumumede isifundo esikhulu sokukhuza umkhuba wokuhlukunyezwa kwabesifazane.
Lo nyaka uthe esithi kakhuphi ugwalo kodwa uzakwenza i-audiobook. Bengithandabuza ukuthi uzakwenza kanjani lokho ngoba ngijwayele ukuzivalela ingwalo zakhe. Ngingatsho ngithi ngemva kokulalela i-audiobook ayifake ku-CD ngijabule kakhulu. Ngikuzwe kumnandi nje kuthi ngihlale ngilalele ebala ngephimbo lakhe elimnandi. Ngifundile ukuthi kumele sibe seke labo abaseduze lathi kuzinqumo abazithathayo bengagcini bezivulala.
Umathuthu ulezinye ingwalo ezintathu azilobayo ezisindebele ezimbili ubaba ongangizali lo ukwahlulela ngokwasezulwini bese kusiba lo lesingisi oluthi Prison My Wake Up Call. Uthi ke zonke lezingwalo zakhe zitholakala ekhelini lomsebenzi wakhe elithi Victress Socks Mathuthu khona ebulenjini beinternet kuFacebook. Melestulo 7 eJohannesburg ele South Africa nginguthuso Khumalo.
Yezelo sithando sam la ufuna ukungibisela emlonyeni wengonyama ephose yangigojela yangiqhoba amathambo uyangilahla lawe phiki akusandleni kabani kulo mhlaba uzathi maye kubani sengilahla nanguwe phikezelo ukuyinsika yami ebisisele kulo mhlaba.
Elabotswana lithi selizathuthukisa eminye imingcele yalo ukugoqela uRamagwebana obambanelo wePlum Tree ukuze yilenelise ukuphathisa izihambi ehofisini eyodwa eye One Stop Border Post. Intethelezi ndaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umphathi ntambo obona ngezokungena lokuphuma kwabantu kweleBotswana unkosikazi Anamukheti uthi ilizwe lakhe selisesibangeni esiphezulu sokuguqula imingcele embalwa uze enelise ukuphathisa abantu besebenzisa iofisi eyodwa. Uhlelo lwe-One Stop Border Post luzabona umngcele weRamokhobani obambene lo wePlum Tree usenelisa ukuphathisa isikhambi zisebenzisa iofisi eyodwa. Okwakhathesi isikhambi zidindisa incwadi zokuhamba amapasipoti kumagcele amazwe womabili. Unkosikazi Mukheti uthi konke lokhu kuzaguquka ngesikhathi kungeniswa uhlelo lwe-One Stop Border Post.
The ministry will continue its collaboration with other key stakeholders.
Ugatsha lwami luzaqhubeka ngenhlelo zokuthuthukisa amahhofisi asemngceleni ukuze abe ngama One Stop Border Post ngaphezu komngcele wekazungula. Ugatsha lwami luphakathi kwemizamo yokuthuthukisa iRamakhwebana imamuno kanye leTlokweni.
At Ramakhwebana, Mamuno and Tlokweni ports of entry.
Mukheti uthi lokhu kukhangelelwe ukuthi uthuthukise indlela ama-ofisi la asebenza ngayo kakhulu ukuphathisa ukudlula ngokutshetsha kwezihambi kanye lempahla. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomzana Mkhululi Moyo bathi kuyathokozisa ukuthi kule mizamo yokuthuthukisa imincele ngoba iningi likhonona ngosizo eluthola kulezi ndawo.
I-One Stop Border Post ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba isikhathini esiningi ngananzelele nxa sikhrosa sisiya ekhaya ngale uthola sesithwala nzima kakhulu laphana nxa sokumele abantu becrosse bekwenye futhi ibhoda mhlawumbe nxa usuke eRaman Khwebane sucrosa futhi usuye ePlamdlingale bethwala nzima phakathi lapha abanye gcwele bebanjwa inkunzi yabona into ezifana lazenezo so nxa into yonke ingenziwa one ndawo kungaba into enhle kakhulu.
Kukanti umnumzana Colin Dumane Mlalazi layo uvumelana lo mbono kamoyo esithi kungaphathisa kakhulu ukuthi ukudlula kwesihambi kube lula.
Khona uyazile passport zethu zigcwala masinya phela ngokustempa both sides. That will be one advantage. Second advantage, corruption in Zimbabwe is more than eseButswana. Izimra hanti uyazi ukuthi yabifuna ukumilka i-office yabe yokugenerate imali phela leyani eseBhode lapha. Whereas ipace yabatswana at times can be very detrimental. Balokuzithathela easy.
Umngcele weRamo Khwebane kanye lePlumtree yo ophithizela ukuthi lama ofisi eminye emngcele kweleBotswana kulabantu abadlula isigidi abawusebenzisayo ngomnyaka. Unkosikazi Mkhethi kazange atsho ukuthi bakhangelele ukugqiba nini uhlelo lokuthuthukisa ingcele. Abamabhizimusi kweleZimbabwe ngaphansi kwenhlanganiso yeConfederation of Zimbabwe Industries bathi kuqakathekile ukuthi uhulumente avule ingcele yama one stop border post ukuthuthukisa ezomnotho kanye lokuhamba kwabantu kalula. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Kwezemidlalo sebelahlekelwe lithuba lokuthola imali yekhisimusi yabadlali bomdlalo wokugijima ngemva kokwedluliselwa phambili komncintiswano we-Lika Harbour 10 km fun run. Intethelo zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uzipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano we-Lika Harbour 10 km fun run uqhutshwa minyaka yonke ngenyanga kaMpalakazi kodwa lo nyaka usoze ube khona ngemva kokuba udluliselwe phambili njalo ukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni komnyaka ozayo onguyophathisa ngemali edingakala ukuze kuqoqwe lo mncintiswano. Umsekeli kaMphathi Ntambo ogatsha lwezamabhizimisi lokuthengiselana uRaj Modi uthi leli inyathelo balithethe ngemva kokucetshiswa ngabasebenzisana labo.
Silungiselele saqeda kodwa ngemva kokukhulumisana lesebenzisana labo basixwayise ukuba akwenzi ukuba lumncintiswano uphutshelwe phakathi kwedolobha lakoBulawayo ngenxa yokuba inani labatholakale benomkhuhlane we-COVID-19 liya lokhu likhula kuleli dolobho. Ngalokho ke bathe kungcono sidinge lapho okungagijinyelwa khona okungasoze kufake abantu engozini. Sikubone kungcono ukuba sidlulisele phambili lumncintiswano sibe lawo ngomnyaka ozayo ngoba bese singasekho isikhathi esokuba sikhuqule inhlelo zethu.
Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Athletics Board Watson Madenyika uthi umncintiswano we-Lika Harbour uzahle ube ngomunye wemncintiswano abazasungula ngayo umnyaka ozayo.
For 2020 sesiwuvalile i-Lika Harbour sikhangele ukuthi ngoJanuwari i-6th edition ingaba khona. Iza kulomnyaka.
Lo bekungumnyaka wesithupha selokhu lomncintiswano wasungulwa. Kuvame ukuqala isitolo se-Lika Harbour esesitaladini u-5th Street uphinde uphelele khona njalo. Lindawo elabantu abaningi yikho abaqoqi becetshiswe ukuba kuza kuba nzima ukuba behanqe kuhle abantu ukuze bengabi sengozini yokuthelelana umkhuhlane we-COVID-19. Idolobho lakoBulawayo ensukwini ezidlileyo libikwa lihamba phambili kunani labantu abatholakala belo mkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Isizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende kweMelika. Singeke ihlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo le-lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo. Abashayeli bezimoto abakhala izimathonsi ngesimo semigwaqo yeZimbabwe egcwele amagodigodi osokungezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa, uNkosazana Victress Mathutu, wethule ugwalomazwi lwesiNdebele. Siligcina ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muri